Thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uyebhetgomba. Sahlala phansi njengamachairperson amacommittee onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla osukuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba yimpahla, imali lana okuthengwayo ukuthi sincede labo bantu. Lakhathesi kulabantu siyafaka kuma-group ethu esilawo ama-WhatsApp, abanye kuma-Facebook meetings siyakhuluma ngalaluhlupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe eChimanimani, ukwenzela ukuthi abantu babuye basilande labo abaloncedo noma ukuthi sibadirect sibancede. Abafuna ukubuya nge-line yepati siyabadirecta sile-party office ebamba khonoku. Abafuna ukubuya njenge-individual siyabaletha lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo labo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale?
Right, okuhambileyo sokukunengi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi ngendlela engiyitshoyo kuma-group yethu. Sokukhona mina ngikhuluma kanje ngikukhansela wedivariseko. There is ubaba izolo sibili owabuyayo waqala wafaka ku-group yethu esilayo sinothiwa ngumatibiri oku-ofisi yethu eMorgan Tsvangirai House. Kulapho ahanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla. Oyabe efuna ukuthi afake layo uncedo silama mayors from just like Mutare, la Masingo, lekwezinye indawo. Through our councillors noma through any one of the party executive, our hierarchy,